sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kumpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le-PF Zapu lezano ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwe-Gugurawundi lungahluzwanga.
Kwenzakala ngenxa yokuthi khona olunye uhlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala. Sizwisise khonokho singene ejogweni lakhonokho elifuna sikwenze.
Izakhamizi zemaphandleni zithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu, kungakho kazisoze lijabulele ilanga lekhisimusi yalonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho osokudale ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo.
Lonyaka womile, mina nami ngusomabhizimusi nje umuntu ozibonela ukhandakhandayo izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akudlalo nyaka. So sikhangele nje ukuthi avelele iChristmas Day kubhayiza kuphela, vele akulalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Iningi lithi ilanga lokunansa isivumelwano sebandla le-PF Zapu lezane ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwe-Gugurawundi lungahluzwanga, njalo kwaba lembadalo kulabo abathinteka kuleso isehlakalo. Ibutho le-5th Brigade libikwa labulala abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,000 e-Midlands le-Matabeleland. Ilizwe lisanda ukuthola uzibuse okwabangela ukuthi wayengumkhokheli we-PF Zapu uMuyi umnumzana Joshua Nkomo kanye lowayengumongameli njalo ehola ibandla lezanu umnumzana Robert Mugabe belobelane lesi isivumelwano esabumba ibandla lezanu PF. Intathelo zindaba yethu bathabile Masuku usethulela lolu daba ngocwele.
Umnumzana Lungani Ndebele uthi ukubambana lokho akusikho ukubambana kweqiniso.
Kunzima ukuthi ngikhulume ngithi irrelevant or not, ngoba yona ngwayo i-unit yangkhona, mina angibali njenge-unit, ngoba i-unit nxa ngi-define mina ayisikho ukuthi khona kumele kube lomunye umuntu oyabe se-forced to unite with someone. Ngibona ngani i-unit is supposed to be by merit. Kwenzakala ngenxa yokuthi khona olunye uhlangothi lwasoluhlukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala. Sizwisise khonokho singene ejogweni lakhonokho elifuna sikwenze. So to me, I can't say there's any unity. Ngoba even singaze sikhangela countrywide, to say unity in this country is taboo. Because unit, there's a large outcry for democracy. I-unity is hands and gloves with the democracy.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili wathi ukubambana kumele kube lasembonweni ukwenzela ukuthi kube yokubambana kweqiniso.
Ubandlululo soluntu oluningi kuleli lizwe, ngoba uzakhangeka ukuthi khona even kusukisela le sasibuka kubandlululwana nge-race, amakhiwa wabandlululwana ngemhlobo, kubandlululwana ngesikhiwa i-nepotism. Kathesi ubandlululo olukhona ngolwe-opinion, olombono, sesibandlululana ngombono. And as long as we still have got i-leadership that can say phansi labantu abayilokhu, phansi labantu abayilokhu, akula unit ekhona.
Umnumzana Sox Mabena uthi lolu suku sokulikhefu nje elokuziphumulela.
Lokhu nje lusuku lokukhumbula izihlobo ezalahlekelwa imphefumulo ngesikhathi sombhuqazwe, hashe esokubambana. Akumele sikhumbule ukuthi lokhu kwenzelwa ukuthi ibutho le-Gugurawundi lime ukubulala abantu esigabeni seMatabeleland jikelele. Kungayisikho lokhu ngabe kuthiwa kwaqhubekela phambili isigaba sonke sasizaphela, ngabe khathesi mhlawumbe sokuhlala abanye abantu kulesi sigaba. So mbone ngani mina lolu suku akuzange kube lokubambana okwaba khona, kwaba nje lokumiswa ukubulawa kwabantu abangelacala yikho esikukhumbulayo lamhlanje sikhumbula nje kuphela imphefumulo izihlobo abangane abazali bethu okhulu labo gogo emakhaya ababengazi lutho kodwa belahlekelwa imkhuhlane belahlekelwa izimpilo zabo belahlekelwa ngabantu ababo belahlekelwa izihlobo kungela sizathu nje
abanye abanjengomnumzana Thabani Moyo bathi lolu suku akusilo lokubambana kuphela kodwa ngolokukhumbula imphefumulo eyalahleka ngesikhathi sombhuqazwe njalo kufanele abonayo bevume abakwenzayo
le ilanga lokubambana lona lele esalichiyelwa ngabadala ngendlela esembona ngayo mina hayi sokumele kusetshenzwe ngendlela ezokuthi khona abantu sokumele becabange becungule ukuthi khona sivela ngapi sifuna ukuya ngapi njengabantu mangikhangele ngikhangele abantu be-region le yakithi yasemandebeleni ukuthi khona abantu sokumele benze njani ukuthi imvelaphi yethu lokuthi sifuna ukuya ngapi ngoba iningi lethu asisasebenzi phela sesizisebenzi ngoba nxa abadala bengasozi nxa abantu bengasozi behlale phansi rather bekhulume ukuthi hayi sivelaphi siyefuna ukuya ngapi plan for the future of our children and our grandchildren. There's nothing that we are doing. Avela kula lutho singabisebenza. Siyabona sizikhangelele senoya amakhanda ukuthi kanti sivelaphi siyangapi. Hayi asihlale phansi senze into eyiyo ukuthi abantu bethu nabazukulu bethu kusasa sibachile into eyiyo okufanele siyijile.
Lo nyaka ngumnyaka wesibili ilizwe lingenzanga umkhosi omkhulu njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomfundisi uSeni Sibanda owenhlanganiso yeChristian Alliance yena osichazisela okuningi
ilanga leli liqhakathekile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala lamisa ukubulawa kwabantu okwakusenzakala siyakwazi ukuthi banenge abantu abasebechithekelwe impilo zabo ngakho ke ukuthi inkokheli zavumelana zalobelana phansi kwaba lokuthula kuqakathekile kakhulu lokho njalo kwesibili lilanga ilanga elisitshengisela ukuthi thina njengamaZimbabweans siyakwanisa ukuthi sihlaleni phansi sike sikhulumisane sizwisisane sixolelane siqhubekele phambili lokho sizama ukulungisa indaba zethu mbona ngani umzekeliso wathiwa ngubaba uNkomo uqakathekile ukuthi abantu abaningi bawufunde siyakwazi ukuthi uNkomo wanikela impilo yakhe waphakamisa ilizwe laba ngaphezulu kwezidingo zakhe yena njengomuntu njengenkokheli ngoba nto siyakwazi ukuthi wayelebutho naye kokuthi wayengakwanisa ukuthi alwise kodwa wabona ukuthi impilo zabantu ziqakathekile ngakho ngibona ngani isifundo esizifundayo kule ndaba singasinceda namhlanje ukuthi singalungisa njani indaba zethu ezizwe ezihluphayo njalezimqoka kathesi eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi ilanga leli alilethanga ukuthula ebantwini abalahlekelwayo ngesikhathi segugurawundi kwakuphakathi kwabakhokheli kuphela njalo ibandla lezaphula ginywa.
Mbona ngani indaba yokuthula luhambo ayisonto eyenzakala ukuthi kumbe sinamhla sokusayiniwe sokuhle kwalunga konke siyakwazi ukuthi namhlanje sokule NPRC indaba legugurawundi ayibonanga ilokhu ikhona ilokhu ikhulunywa njalo lokhu kudinga ukuthi ingalungiswa njani siyakwazi njani ukuthi bona abantu bemathebeleleni labantu ababa yibo ababulawayo kumbe ababulawela izihlobo zabo lanamhlanje indaba le ilokhu indaba echisayo ile indaba ukuthi ilungiswe njalo siyananzelela ukuthi abakhokheli bona abakhona kathesi bayavuma labo ukuthi lindaba iqakathekile ukuthi ilungiswe abantu beZimbabwe ukuze baqhubeke baye phambili sinanzelele nokuthi izinduna nangkwazo ezizwe ezilabantu abahlukuluzwayo okulabantu okulamangcwaba abantu abalokhu baweqha kuze kube lanamhlanje zithe zona sezifuna ukuyingenela lindaba ngakho mina ngibona ngani yebo Yesu kuthusile kodwa ngiba likhona ukuthi lokhu kulungiswe njalo siyakwazi ukuthi izaphu yavumelana naye izani bavumelana ukuhlangana befome ibandla elilodwa okokuthi umbe kuleyo yaginye inye sengalungisana.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeChristian Alliance sixoxela ekobulawayo.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Ele Zimbabwe namuhla ekuseni lihlaselwe ukuzamazama komhlaba okubizwa ngesingisi ngokuthi earthquake. Njalo ibile sisinto se 5.5 ku Richter scale okuthi ukuthi ibinga lasisinto esikhulu kakhulu. Inhlanganiso ebona ngezemvelo US Geological Service Agency ithi ukuzamazama lokhu kwenzakale eChipinge kodwa kuthinte lezinye indawo zelizwe ezigoqela iMutare, iMaswingo leHarare kanye lelizwe leMozambique. Lokhu kubangele ukuthi abahlali balindawo ikakhulu abelezindlu ezakhiwe ngomdaka ezingaqinanga badilikelwe yilezi zakhiwo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu kungakho kazisoze zithakazelele ilanga lekhisimusi yalonyaka ngenxa yokubhidlika komnotho osokudale ukuqonga kwempahla ezitolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesibili ukujabulela ilanga lokuzalwa kukaJesu lekhisimusi. Imuli zivame ukuthi zihlangane ngaleli langa ziphane izipho, kudliwe ezifele emlonyeni kunathwe, kudokhekhe bathengelwe izigqoko ezintsha. Kodwa lonyaka iningi lithi ikhisimusi izafana lamanye nje amalanga. Unkosazana Salani Ncubo esitezi uthi lonyaka babhekane le ndlala embi kakhulu.
Sisebunzimeni, indlala ikhona. Uthola kunje kubuya inhlelo kuthe akuncediswe abantu abadala, uthole ukuhola abatsho ilokhu zenini uli ovethi ini, uthole ugogo uhamba ngodondo lobaba kaholi uze ukuziswa usisi. Okubangela khonokho yibo abakhulu ababekhethe ukuthi bhalanini abantu, sobona sebezikhethelana ngobungani.
Umnumzana Moli Khumalo oyelumene uthi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu.
Okwenzakale ku-2018 iza kukhuphula engasoze ngakukhohlwa yikuma kabi kwelizwe, ukuswelakala kwe-fuel elizweni, okuyinto embi kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi into zethu eziningi vele ziyabe zifuna ukuthi zitransport ngomgwaqo.
Unkosikazi Sibonga Inkosi Sibanda wesibhula uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kubajiye betshaywa ngamakhanda.
Uma abafisa ukuzincedisa le mazi ezivulekwayo, into zangkhona ziduro ukuthi sozithande. Uyathenga iflower nge-$4 sasuyithenga siyi-$7 vele kunzima ukuthi oma babe ngaziphilisa ngani ukuthi bangabamba ngabi vele kunzima. Imali zesikolo ziyakhwela amasuku zonke, awulanto esingangizaziphatha ngantu abesikolo ngazo imali zabo. Ikhe ndithanda ndinxa uhulumende ekhona ongasiphilisa ngakho esincedise khonapho.
Umnumzana Brighton Rowentalale uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizedlula njengawo wonke amalanga ngoba iningi labantu lingelamali.
Lonyaka womile mina nami ngusomabhizimusi nje umuntu ozibonela ukhandakhandayo izinqolo wenzayo konke, kodwa imali akudla lonyaka. So sikhangele nje ukuthi avelele iChristmas Day kubhayiza kuphela, vele akula lutho.
Iningi lezakhamizi litho kubadanisayo yikuthi inkokheli abazikhethayo kwezombusazwe kazisafiki ukuzokuza izikhalazo zabo. Unkosazana Agnes Mbangeni oyeGwanda North uthi abakazi bembona ummeli wabo edalela ephalamende selokhu bavotayo.
Nxa esafuna ukukhethwa uyasithembise ayi phansi lephezulu athi yena ngizabuya ngilenzile, wakubabuya sibi yena lo MP esiphinde samphinda yena. Wabuya kojo konke wafica abantu behawula besiza ngapha wathi hayi ngizabuya asizange siphinde simbone. Kunje nje lakati esilokhu savotayo emehlweni wethu kasimazi.
Ngaphandle kokuthilela kokudla okunokulakho ukuswelakala kulikhisimusi ngamanamnede kanye lotshwala khona okungasatholakali ezitolo lemabhawa. Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uthi kuyadingeka ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuze lakusasa libe ngcono.
Okokuthi ngomnyaka ozayo nxa kungaba lokhu kunje so hayi hayi ilizwe mbona livalwa leli ngoba abantu bathwele nzima yona ikhisimusi ukuthi siyayidla njani ivi labo abantu bona babanathi utywala emabhawa kakula lutho akula tywala izinto ziyadura thina besikhangelela ukuthi aluba yena lo ndoda osibusayo engayihlisa ingqondo yakhe noma kungumfana lo ahlale la ephansi babonisane ukuthi kanti bangalungisa njani umnotho ukuze abantu babe right abantu balungelwe.
Ikhisimusi yalonyaka iza ngesikhathi odokotela bekhalale imisebenzi lababalisi betshengisela besithi bafuna ukuholiswa ngedola lemelika. Ukusilela kwemali emabhanga kanye lamafutha ezimoto emagalajini kuqhubekela phambili lanxa uhulumende bethe sithi uyalungisa lolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo muhle ondlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami ngo Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku weLoa Gweru umnumzana Matthew Ngetha. Ya, owakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Gandi, lapha ukhuluma noSabhuku Nketha eLoa Gweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha eLoa Gweru khathesi ngikhuluma nje ngimele inhlanganiso okuthiwa yi-Women Action Group. Inhlanganiso le imele amalungelo abomama labantwana abangamantombazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezeLoa Gweru ikakhulu ezelatsha iklinika eLoa Gweru Mission, eLoa Gweru Adventist, ezelatsha emakepesi clinic, ezelatsha emaboleni clinic, ezelatsha kwetumbire clinic eShagari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo oluqhutshwa yile inhlanganiso lwe-awareness ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukukhitshwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela, emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi nakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lezibhedlela esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, khathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akaye kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela ngoba le nxa kukhitshwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu, kanti esibhedlela abonomongikazi bakufundele khonokho ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulama-tube ngaphakathi ayiwagcina umuntu. So nxa kuthitha emakhaya ngapha ama-tube lawana ayaba affected kumbe avaleke kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube lama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lo mntwana ehluleke, kanti nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela nxa ngaleso sikhathi esefuna ukuba lo mntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi lozulu wonke weLoa Gweru leZimbabwe yonke ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu ngoba engxe umuntu oyabe emnike leso sisu esedisaphile, kumbe engxe umama lo uyabe erethe nxa erethiwe umuntu angamaziyo umntwana lowo uzama ukuthi ngwakobani uzamgcina njani. Yikho ngezinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikho ubona umuntu onjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu bababa ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukela emajakeni siya kubobaba abakhulileyo ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisi imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba wethu isikhathi wenza khonokho ngubalileyo.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani yinto elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo kanti njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo erejwa emnyameni onjenjengaloyo yimi kuwo khathesi abantu angababoniyo ebusweni kodwa azithwale umuntu womuntu angamaziyo ukuthi umntwana lowo amthini. Uyabona ukuthi kunzima ukhesi 29 lowo kanti.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zelwagwelo ezelathwa elwagwelo clinic, ezelathwa emakepesi clinic, ezelathwa emaboleni, ezelathwa kotumbire, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo olokwenza le-abortion nendlela ezenzakalayo. And abantu mfisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu eclinic akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelathwa kula maclinic zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi information le bayishiye baqokisane ngokuthi kuhamba njani ukuthi kwezithi. Okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo. Sifisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende ngolwabantu sizosiza impilo zabantu, ngoba impilo zabantu zisengozini nxa silokhu siyekela abantu bekhitshwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibongile baba Gandhi, lami ngiyalibonga umsebenzi oluwenzayo madoda. Asisebenzeni siye phambili.
Loge bekungusobhuku welowa gweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana. Namhla sixoxa lo nkosazana Barbara Tanyani, umabhalani wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions. Esiqale ngokumbuza ukuthi isimo somnotho esikhona elizweni siphatha njani izisebenzi ezingabesifazana.
Udubo esihlangana nalo kakhulu kathesi luhlupho lemali le engekhoyo. Njalo uhlupho lokungaholi. Singathatha amakampani njenge-National Railways of Zimbabwe, sitholakala kumama abaningi. E-Railways lapho isebenza khona asiholi, sihola i-half salary and asiholi every month. Amakampani njengabo-City Council sometimes ama-salaries abo ayabuya gogo. Nxa umntwana ebuya efika endlini uyathi mama sengilambile, akunamntwana wakho wathi baba sengilambile. Kuyabangela lesithi khona yi-stress. Nxa engumama olamankazana uyabe sekhitshwe ubuntu bakhe ngenxa yokuthi uyabe sesehluleka lokuthi athengele amantombazana akhe lawo ma-sanitary pads. Siya kusiya amantombazana ayagcine sesiyakhomba kumbe esiyahlukuluzwa esenzela ukuthi bazuze imali yokuthi bathenge lawo ma-sanitary pads. Wona asedura kangaka, sesidinga achiphileyo esingazi nokuthi alungiswa njani njalo nokuthi abe selihlale isikhathi esingakanani emashelifini.
Kodwa inhlelo elilazo njengenhlanganiso ye-ZCTU libona ingani ziyasebenza yini ukuthi zenqabele ukuhlukuluzwa kwabesifazane emsebenzini?
Kuyasebenza kakhulu. I think nxa lilandela kule ndaba yokuhlukuluzwa kwabomama eyaphumayo e-immigration, so yithi esayiqalayo leyo ndaba sahamba sayatshengisela e-immigration indaba leyana i-gender commission yasiphatha ke yasihambisa feda. Kuyikuphumelela ngoba abantu abaningi sahle sabona sebebuya ngenxa yokuthi base bebone ukuthi uyasebenza nxa ngingaripota uyasebenza ngoba sasihlangana le problem yokuthi umuntu uyabuye ezokutshela ukuthi ngisekele izimo kunganxa usufuna ukuthi asambe siyelungisa udaba uzabona ukuthi hhayi lingahambi ngoba ngiyesaba ukuqotho omama abaningi bangama-contract workers bayasayina ama-contracts after every 3 months abanye after every 6 months so nxa i-contract lyane isi-expayile umanage uzathi nxa ufuna ukuthi ubulokhu usebenza ukuzolala lami ke saba lama-workless ama-visiti sihamba sisiyabafundisa ukuthi lokhu akukho emthethweni nxa umuntu ngakwenza so wena kumele uyenze so sabatshela njalo lokuthi i-police case umuntu angakuharasa even ngomlomo hambe ye-reporter vele ungabi i-international labour conference ngojuni egeneva ngaba nenhlanhla ukuthi ngayikhona lani sibumba umthetho ozawukhangela ngokuhlukuluzwa kwabomama kumbe ukuhlukuluzwa kwabobaba but ngangikhuluma ngokuthi abahlukuluzeka kakhulu emsebenzini kuyakhulunywa ngokomsebenzi kuphela kodwa umama uyakwanisa ukuhlukuluzwa phandle emsebenzini and umqashi ethi mina kangikho responsible because uhlukuluzwe phandle so thina i-convention leyo sikhangela ukuthi khona i-world of work sayifaka yasabalala yaze yagokela izini lanxa ngisemthoveni ngisemsebenzini kumbe nxa ngisemthoveni ngivele emsebenzini ngingahlukulezeka umqatshi wami kumele abe-responsible kumele angincedise nxa kuwukuthi ngifuna ukuye ekhoti ukuthi umama ayenze that process abanye bayagcina bengasahambi ngoba bengelamali zokubhadala amaleya
lapho-ke sokubuya kuholo kula kubandlululwa kwabesifazane okunjengabo-maternity leave lokunye
ukubandlulwa kwakho lokukhona yikuthi imisebenzi eminingi ele mali elitshwane iyathiwa ngiyabafazi then le eminye emali eminingi iyathiwa ngiyamadoda ukubandlulwa kwakhona kukhona kuma-grading system ukuthi omama yibabaza abasebenza imisebenzi yokupheka itiye yokuthanyela ematoilethi obaba bayezegcela emahofisini nxa sibuya ku-issue yamathenethi ama-employers kumbe abaqatshi abaningi kabafuni ukubhadala i-maternity leave into esithi i-paid maternity leave uzabona nxa ungumuntu ungumama oyi-contract worker angazithwala kuyase kuthiwa nxa esethembiwa akusela msebenzi kukanti umthetho wethu uyatsho ukuthi umuntu oyi-contract kumbe o-permanent banamalungelo afana nayo i-labour act ithi i-maternity leave 98 days kodwa i-constitution yethu ithi khona 30 days so silabaqatshi asebefuna ukuqatsha nge-constitution ezimbabwe bechiya i-labour act abanye bayafuna ukuyenzengazani bona abakwazi umthetho esingithi ngesikhiwa ukuba ignorant ngakukanti befuna ukuthi bacile abantu abangomama ukuthi babe namalanga amalutshwane ukuthi awo ukuthi baye kumathenethi
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Barbara Tanyanyiwa umabhalani wogatsha lwabesifazana kwinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU isixoxelayo ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha hayi ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iningi lithi ilanga lokunanza isivumelwano sebandla le-PF saphu lezanu ngomnyaka ka-1987 i-Unity Day kalisoze libe lesithunzi esifaneleyo nxa udaba lwegugurawundi lungahluzwanga. Sizwile izakhamizi zemaphandleni zisithi umnyaka ka-2018 ubunzima. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.